isimo sibutazi kakhulu ngoba bizangizela ukuthi indlela intengo zempahla ezikhwela ngayo emavinkilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo bengabe ngabasebenzayo kumbe abazisebenzayo. Ngakho-ke nxa intengo yempahla ikhwela kukanti abantu bevele bengelamali ezandleni zakho kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Sikhangele kakhulu endaweni ezinjengemakhaya lapho abathembele khona kakhulu ebantwini abasemadolobheni ababambabamba lapha lalaphana. Nxa bevele bengelalutho abantu abasemadolobheni kuba nzima ukuthi bazinakekele bona bephinde njalo banakekele abantu abasemakhaya, kungabe kungabadala, kungabe kuzimbili zabo ezisemakhaya, kungabe kuzintandane. Kwenza njalo futhi kulimaze indle esingathi ngama-access to ama-social services, kungaba yimfundo, kungaba ngezempilakahle. Ngoba nxa uvele ungelamazi ngokwentiko okudila kwentengo ezitolo, angeke wenelise ukuthi uhambise abantwana esikolo, angeke wenelise ukuthi uthenge imithi ezibhedlela. Kunzima kakhulu isimo sisebangeni elibi okumangalisayo.
Nxa ungasipha umzekeliso kumbe imizekeliso nje yezinto ezimbalwa ezimqoka ukuthi zibiza malini?
Sina sikhangela izinto ezinjengabo mpuphu kuya ngokuthi ungaphi. Asikhangele ukuthi emakhaya lapho abathembele khona ukuthi bazakuyathenga impuphu kuma-growth point. Nxa-ke abantu sebeyiwoda kuma-growth point asithi enjengelupane esenta kumbe enkaya esenta itholotho esenta sebeyisa emakhaya a-about 90-100 kilometers ufumana ukuthi abantu basuke bayikhweze ngokusekhulwini singathi 100% ukuthi nxa iyode nge-$5 or $6 ingafika ithengiswa nge-$12. Ikanti nabantu labana base bekhangela ukuthi indleko zokuhamba zisiyathenga impuphu endaweni ewumango odlula 100 kilometers kufika sokudula kunokuthi bazoyithenga ebantwini ababalandayo kodwa sebekhweze ngokusekhulwini. So impuphu singatho ukuthi yeyiye ziyo zempahla esezikhwelile, into enjengabo ethukela lapho kuyakhwela kunzima kakhulu.